soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlakafu kunhlolanja 2021 ngontungameli nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
abantu abaningi bayalamba abalamali abangeke njalo bakwanisa siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatitshala lamanesi ngkwawo
uhulumende uthi abanye bazabhatali iswa ukuze bahlatshe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus wona obulale abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo
abakhokheli kumele bahlale phansi bakhomisana nomlotha bahlanganisa amakhanda
ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni ibandla lezanu PF lona lisola osomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo zonke lezindaba lezinye ziyalandela lanxa uZulu ebekhangelele ukuthi uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus mahhala umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi abanye bazabhataliswa nxa befuna ukuhlatshwa Uncube utshele umsakazo we-ZTN izolo ukuthi kulamaqembu azahlatshwa ngaphandle kwembhadalo afana labasebenza kwezempilakahle kanye labampofu kodwa uthe abanye bazazibhadalela ngeviki edluleyo umnumzana Ncube uveze ukuthi uhulumende ubeke eceleni imali engange 100 million US dollars ezathenga amajekiseni ayizigidi ezingamachumi amabili 20 million Umbiko wakhe izolo usolwe ngabantu abanengi besithi umuntu wonke kumele ahlatshwe mahhala njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Izolo kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 njalo kwatholakala abalikhulu lamatshumi amahlanu 150 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe lomkhuhlane eZimbabwe laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amabili 33,964. Asebebhubhile bona bakhwele baya ku 1269 sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Hussein Spanda ongomunye wabasola ukuhlawuliswa kwabantu abafuna ijekiseni ye-COVID-19
Uhulumende uthe ememezela ukuthi kule lockdown esibili wasesithi phakathi kwakumemezelo lo wathi basebenza kulungisela ukuthi injection ibe khona ivaccine sezwa njalo lo obambe okwezimali Minister of Finance esithi yena ikhona 100 million eceleni ikanti njalo namhla bensizwa amanye amahungahunga abantu besidayi kukhangana imali le ayikho sokuthiwa abantu bazibhadalele mbona ngani into ekukhona lapha ukuthi uhulumende kumele athathe ubukhokheli njengoba sibona kusenzakala kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi injection ibe khona njalo nxa sikhuluma kanje sesivele sesiphuzile into kumele ukuthi ngabe silungisiwe ngoba besikhangela ukumemetheka kwalomkhuhlane njalo ukuthi nxa kuzacatshwa ukuthi izikolo zivulwe amachurch avulwe kutsho ukuthi lomkhuhlane umemetheka kwayo kuzaqhubekela phambili mina bembona kuqakathekile ukuthi uhulumende ngabe uhlelo lwakhe luyacaca yacaca lokuthi kuyayenziwa nini linto ukuthola injection njalo ivelela ngapi njalo isikhangelisiwe yahlolisisa ukuthi ilungile ukuthi abantu bayithathe.
Udaba lokuthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshwe lijekiseni ulubona njani?
Sikhuluma kanje abantu abaningi abakwanisa ukuthi bathole ukudla okwekuseni kumbe kwemini kumbe kwantambama kule ndlala ekhona enkulu kakhulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi abantu abaningi bebephila ngokuthengisa, kutsho ukuthi imali abayitholayo bese beyithathe ibe yiyo edliwayo khonapho. So abantu abaningi bayalamba abalamali abangeke njalo bakwanisa. Siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatithala lamanesi ngkwawo lokhu abakutholayo abakuholayo akweneli ukuvinile le mali yokuthi nje umuntu agade ibhasa emsebenzini ayikwani. Ngakho ukuthi umuntu akhiphe imali sokuthwana uyazithengela le injection ivaccine yabe ifunakala amboni kuzakwaniseka, bebesehluleka abantu ukuthola esingathi ngama personal protection ama mask ukuthi bethole ama sanitizer imali ibehlula abasoze babelayo imali injection leyo. Umuntu angacabanga ukuthi ngiyethenga impuphu kumbe ngiyebhadalela injection yokuthi ngihlabe, ungangcono uzacabanga ukuyathenga impuphu. Ngakho kumele uhulumende kube nguye ohlanganisa izimali, njalo besizwile ukuthi akhona ama-vaccine aqoqwe i-Africa yonke jikelele bekhokhelwa inzalo yalapha eZimbabwe Strive Masiyo, leyo khana ngani iyabe ibuye ngeyamahhala ingathengiselwa abantu. Ikanti layo uhulumende ubethe yena ule mali ayifake eceleni isikhwama laso asifake eceleni, njalo sizwile ukuthi abeChina bangani labo bayadonetha. Konke khonokho kumele kube egcekeni ukuze abantu bazwisise ukuthi siphiwe okungakanani, iwapha amavaccine akhona njalo ayakwaniseka yini ukuthi abantu bathole masinyane.
Bakhona abanye abathi kabafuni kuhlatshwa ngoba kabawathembi amajekiseni la, ungathini ngalabo bantu?
Udubo olukhona ukuthi indaba injection yama vaccine akula kuchasiselwa abantu abakuphiwayo ukuthi kuyini iyabivela ngapi njalo ke ukuthi iyenziwa kanjani. Sesizwile imicabango eminingi ebakhona ebulenjini, ikanti njalo abantu abasiKristu babecabanga ukuthi hayi kutsho ukuthi sokuyikho kuphela kwamalanga okwakhulunywa eBhayibhelini ukuthi insuku zokucina umhlaba susiyaphela. Kutsho ukuthi konke khonokho kwenza ukuthi abantu besabe. Ngakho-ke into edingakala eqakathekileyo yukuthi ngabe abezempilo abaqeqetshileyo kulezi zinto kube yibo ababaphambili ukuchasisela abantu ukuthi linjekshini ama-vaccine la asebenza njani, ayenziwe njani, ukwenzela ukuthi kuchithizwe imicabango eminingi esiyethuse abantu, lezi ndaba ezethusa abantu, ukwazakala iqiniso ukuthi ayenziwa njani nikuhamba njani. Njalo abanye abantu bacabanga ukuthi hayi sizabanjwa ngamandla ukuze sihlatshwe le injection. Konke lokhu kumele uhulumende akuchasise kube egcekeni. Njalo-ke kuyadingakala ukuthi amabandla esiKristu lenhlanganiso ezizimele zodwa ziphiwe ithuba elokukhankasa sikhuthaza abantu ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi lokhu kungabaphilisa kumise-ke lo mkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Useni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi akhulumisane edinga isisombululo kunkinga ezibhekane lozulu weZimbabwe. Ibandla leli lenze umhlangano we-standing committee yalo izolo ebulenjini be-internet lidinga indlela ezingagoqela ibandla le-MDC Alliance lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Leli bandla libikwa likhulumisane ngobhubhane lwe-coronavirus kanye lokuthi kungenziwani ukuze kwehliswe inani lababanjwa yilo mkhuhlane. Ibandla leMDCT liyingxenye yokukhulumisana okukhona leSANU-PF phansi komthunzi wePollard. Kodwa ibandla likaChamisa lala ukungena kulezinkulumo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube uze sizwe okunengi okwenzakale kulumhlangano.
Kuliqiniso njengokuzwa kwakho ubugxile kakhulu edabeni lokuthi abakhokheli kumele bahlale phansi bakhomisana umlotha bahlanganisa amakhanda ukuze balethe isixazululo ekuhluphekeni kwabantwana beZimbabwe. Abakhokheli abachoyo ngabakhokheli bezemabandla epolitiki, ngabakhokheli bezokholo, ngabakhokheli bomdabuko, ngabakhokheli kuzimakethe kubusiness, ngabakhokheli emphakathini nje jikelele. Bonke ubukhokheli iMDCT iyabunanzelela ukuthi bulengqobe yokuthi buhlale phansi, kucitshe lolu siba lwethendele olusenza sihlale sisilwa, kuhlalwe phansi kukhangelwe ukuthi ilizwe kambe sure singalilungisa ngayiphi indlela ukuze abantwana beZimbabwe phela labo bake bakuze ukuhlala kuhle elizweni lapho. Iyo ingxoxo ekade iqatha sibile kade ikhona ngaphandle kodaba lwe-COVID lona lolo owesivele silukhangele kuzona lezi nsuku elezinye nje indaba ezihlaziweyo.
Ube khona yini uNkosazana Thokozani Khuphe?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ongumsekeli kamongameli webandla ubaba uDouglas Monzora hachi akaphumelelanga ukuthi abe khona emhlanganweni namhlanje obanjiwe owegatsha lwe-standing committee. Ubungumhlangano wesine ke sisuka ku-extraordinary congress, kodwa ubaba umongameli uthembisile ukuthi uzaxhumana laye umsekeli wakhe bexoxa ngezinye indaba zebandla ezifuna bona njengabakhokheli abakuzinga lwe-presidium ababalisa yena ubaba umongameli uMonzora laye umama uKhuphe lo baba uMdzuri. Ngakho sithemba ukuthi mhlawumbe kumhlangano ozayo siza kuzwa ukuthi babambene baxhumene bakwanisile kubana befeze imisebenzi yebandla bendawonye. Kodwa ngokucina ukuzwa kwethu umama uKhuphe ubephethwe nguyo wona lo mkhuhlane ombhoqazwe njalo kulandelela ekuthini uvele ulesifo esingazange simphathe kuhle empilweni yakhe esekhensa. Siya uyabususilile kodwa ulokhe ukhangelwa ngodokotela ukuthi kubone ukuthi akukho okunye okungathatha amathuba emzimbeni wakho. Mhlawumbe yikho okumenza ukuthi athathe isikhathi sokuthi ngomva kokusila kumkhuhlane we-COVID nxa esesilile abe esephenduka ekwenzeni yonke imililingwane ephathelane lomhlangano.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Ibandla leZANU-PF lithi lisola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana ngenxa yokuthi bambalwa abavunyelwe ukuqhubeka ngomsebenzi, abanye bevalile phezu komkhuhlane we-COVID-19. Kumbiko wethu leizolo isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Kaya Moyo uthe osomabhizimusi abagila lumkhuba batshengisa ubuhwaba endaweni yokuthi bazwele abantu abathwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bavumelana lomoyo.
Bathathe advantage yokuthi babe balutshwana bethekisa lezo zinto babe selikhwezela uzulu, okuyinto lathi njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sayikhangela sayihluzisisa zaphinda zakubeka sobala ukuthi khona okuhlala yikulimaza umphakathi, ngoba abantu kade sibahlezi kunje izinto zonke zimile abalayo imali yokuthenga izinto nxa sezithe zakhwela ngoba vele imali iyabahlupha.
Kodwa ubona ingani kungaba lo mthelela wokuthi yilabo abaphiwe imvumo yokuthengisa amanye amabhizinisi evaliwe evalelwe iCOVID-19 ukuthi bathi njoba kuyitheswa lutshana abantu bathembe thina what is crazy kumbe bekuvele kubonakala
sibona ngazantwa esikhathini esiningi ungengumuntu nje esikhathini esiningi business ungasina competition lo nguye obambe ezebhizimusi ubona sokukuye ukuthi azikhethele inhlawulo yokuthi ufuna ukuthi abantu bahlawule njani so ungavele usinakale umncintiswana kubadala kodwa ngabe ukuthi abantu abaningi bayathengisa abantu basina bengasela i-boxini but beshise ngenxa yokuqaneka abantu abathengisa umuntu leyo kodwa ngabe singananzelela ikakhulu ungangenela edorobheni phakathi malutshwana amabhizinesi avukile kuvuliwe la amabhizinesi amakhulu be so ngokunjalo-ke basina besiwa ingqondo lelo ukuthi bazikhwezele santando njengoba kengatho ngaphambili ngathi kakuqali sikathezi kulokudawulela sinakuqali kamashi utezi utavulwa vele sokuthola ilokudawula siphelile izindlela sezigqazwe sezisesave ngoba izinto zazichaza su zonke amalanga zazichaza ziyaphezulu so sibona ngazantwa-ke kungavele kuthiwe kule lockdown kunabanye asebethatha i-advantage yabo khonokho bakhweza izinto okuzathi naso kuphela le lockdown izinto vele zizesezibiphezulu laphana wonke umuntu selandela imidengo esithe yasethwa yilaba adbebenika i-service bevulile bona isitolo so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi osomabhizimusi baye bayekele umkhubo nalowo njalo uyathi okuyabe sokuphelile uyini ngoba kathele zibambe siyakunanzela ukuthi idola lethu wathi sisasanza yelimelika zalichedi kakhulu namini sikhwele nje khonapho ngabo-one nabo-two isuka kibo-eight one sayibo-eight three so akubangeli ukuthi iy'ndola zize zikhwele ngemali engako faka umzekeliso inyama singadla nje i-lockdown besithenga kwezindawo ngabo-two seven zim dollars kusiya kobo-three hundred zim dollars kanti esinyama ilanda o-four hundred and thirty kusiya kibo-five hundred so khona kuyana kubona kodwa kuhle kusitshengisele ukuthi kukhona okukhona bakhona abantu abaleli ajenda esingayilandeliyo okuthi wavele kuthiwe kuvaliwe sothatha i-advantage yala kuvulwa izinto zalangazitengi sezicasa zenzenzi khonapha so ngezindlela sebengama-first setters in terms of i-price nawe bayebeselekewodwa sesawaziyo ukuthi amabhizinisi lawa ngawabantu abale mpande emabandleni ngabantu abale-connection phezulu kumbe ngabantu kazala nje bangabantu kazala hhayi bangenzi njalo ngoba bakela umphakathi akuyukuthi ngabantu abalama-connection phezulu hhayi bangenzi njalo ngoba bakela umphakathi futhi
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi sokubotshwe abantu abazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu edlula isithupha 2615 ngenxa yokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. Inkundla yeZimlive yona ithi inkampani yeGreyhound yona elamabhasi asebenzela emazweni atshiyeneyo yo agoqela eZimbabwe esuka kwele South Africa isivalwa. Amabhasi eGreyhound lawo City Line aza kuma ukuhamba mhla ka 14 kulinyanga. So kuyisikhathi senuvalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi abahle be-Studio 7. Salibonani, salibonani lonke linjani. Hayi, siyabonga, siyajabula kakhulu ngokufikisa iminyaka eyi-79 lisakaza. Lisinika uluju, lisinika ulwazi, lisinika imfundiso. Siswele imlomo ezinkulungwane yokulibonga. Sithi ngabe uNkulunkulu engaqhubekela phambili enika impilo lisebenze ngendlela ebalulekileyo njengayona le eliyenzayo. Siyabonga, mina ngingumoyo uSteve Elo Agwelo.
msalazi bengicela ukubuza ukuthi kathi ugawule sibili umuntu okuthiwa ugawule kathi uhlala kuliphilizwe eZimbabwe lapha thina sipika sigqoke zethu chai community service siza kamuzi akazi yena ukuthi umuntu wakhona noma ekhuluma ukhuluma ethabile ukuthi into zakhe zimkhambela kuhle ukuthi kathi yena kuyini okwenzayo eZimbabwe sibili
ngibingelele basakazi be-Studio 7 lani balaleli be-Studio 7 ngilokubonga ngokujabula kakhulu ngunkulunkulu othe wasinika izulu elihle lonyaka mhlawumbe zake siphumule indlala njalo ngitshaye umpululu ngijabule ngimanzi te ngila ngeziphathamandla lezi ezamasotsha ezinikwe izidlezi zokunwetho vele iBritain ibisiyiphuze kakhulu ukubanika noma bebehamba bezitshaya igunya ukuthi wona vele babulala kabayenziwa lutho nanku kwathiwa umuntu umhlanti wathi kababotshe kababothwanga so le nto abayikhulumayo angiyibongi ukuthi bakhulumani nayo ngiyayihalalisela Britain number 1 banike gaxa futhi kubasele abanye kathesi ngithi lina abantu ngilazise hambani etsholotsho kusiphepha kulomkhulu wamapholisa okwesiphepha othengisa impuphu eyifake ezakhamizini zakhona ngale kusemthethweni yini ukuthi impuphu iyethengeniswa ezakhamizini nothi emashophu emashophu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu ehambe efake impuphu yakhe emalayinini abantu 2 kulama Honda Fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho sethi jimile usuke ejimila ugibe beliyuyonda futhi epolisa i-R50 umango oyi-R20 ezinye izimoto akabafuni ukuthi zilayitshe kulayitshe ezabo likubone kodwa uwesu sithi kuthiwa yezi kuphelwane izijezo zenotho libaqhakezile izandla libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe ngiyabonga abalaleli be-Studio 7 hambani liyebona kwesiphepha lina nithathele izindaba liyebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini olalana uzwethu komshayeli ule mpuphu umemba in-charge uyithengisayo
kufanelisele ukuthi lithole iminyaka emingaka lihabharetha kuhle njani lokho naye i-Studio 7 ebhaxisa phansi kwe-VOA News ndenza umsebenzi obalulekileyo umsebenzi omuhle kakhulu i-news zenu azinahlangothi kuhle njani nizwe amahlangothi wonke emalini nalenza i-news kodwa inkinga isube lapho uthi i-news zenziwa ngendima ezimbili kuphela hlobaxawuhlowa bathi babuwa abantu bethetha babulabula indima eziningi phela azisetshenziswe abantu bazizwe beyingxenye ye-community then if ezinye indima zingakhulunywa hayi kunenkinga-ke lapho yiyo le grand plan ye-ZANU-P F yokuthi kuphakamisa ulimi olulodwa olu ezinye indima zinyathezelwe kubi lokho nina lani niyayisebenzisa linganakile hayi asithathe usibonelo sonke isikhathi for the past 13 years from 2007 i-news isiqala ngesishona kusokulandele olunye ulimi lokhu kwenza olunye ulimi olulandelayo lube yingathi i-second class uyayibona into yakhona le nto iyenzakala nama useyaripota emaphoyiseni udaba lwakho umba ukhuluma nepolisa kuma-interviews ma ukhuluma lo limi uyaregarded as second class or second best uyabona kuyafana-ke nasenyuzini malisenza kanje lifaka ulimi olulodwa phambili i-psychology ethe driving in people that lolu limi ulimi i-second class kuyafana ne-national anthem ma iqala ulimi limi sokulandela ulimi so singathi seyintla zikubi lokho into embi kakhulu zisetshenziswe into ze-grand plan ziyayi-implimenta lanto ezisebenzi ngoba ezinye system elingawunakile kumele liqondise lapho
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe umanyano we-United Nations uthi ele-North Korea lephula amalungelo oluntu ngendlela esabisayo inyoni zibikwa seziqede amabele kwele Cameroon ezigabeni ezingenyakatho kwelizwe sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Itale leparlamente elelower house livotile izolo lazipha imvumo yokupasisa imali engena ku $1.9 trillion efunwa ngumongameli Joe Biden ukuze ahlenge amabhizimusi labantu abathintwe yi-COVID-19 lanxa nje abebandla eliphikisayo elama Republicans bengafuni. Abavote bevumelana lo Biden babe ngamakhulu amabili lamachumi phose amabili 218 kwanti abangamakhulu amabili alechumi lambili 212 bavote besala. Lokhu kusho ukuthi amademokrasi asezaqhubeka ngemizamo yokupasisa imali efunwa nguBiden le engelasekelo lwamaRepublicans wona athi uhulumende kumele ahlenge abantu nge-$618 billion kuphela. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson yena othi imali efunwa nguBiden le iningi kakhulu.
Ngezethembiso zika mnumzana uBiden njengoba sengenile efuna ukuthokozisa abantu bephantu kohlupho olungaka ngokuthi abanikeze imali ukuze bathole usizo olubuya kimi. Ngibona ngathi lokhu umnumzana uBiden lapha ufuna ukulingisela umnumzana uTrump ophuma esikhundleni ngoba uTrump uthe ungena kwakhe izithembiso ayezenzile abantwini nxa singakhangelisisa wazigcwalisa. Yebo, abantu abaningi kabamthandi kodwa-ke asikhangele umsebenzi awenzile izithembiso azenzayo engakangena esikhundleni. Wathi singena esikhundleni wazigcwalisa watshintsha wengeza inani labantu abasebenzayo ngokubuyisa amankampani kumbe ngokuncedisa amankampani alapha kwalaseamerika ukuba akwazi ukwenza izinto lapha yonke into phecelezi ngesilungu sithi i-production ibe ngiyakhona lapha ekhaya ulethile ngakho mpela. Ngakho ngibona ngathi umnumzana uBiden laye uzama ukuthi engadlulwa umnumzana angabonakala ngathi wehlulekile wedlula umnumzana uTrump njengoba la ingena athokozisa abantu. Kodwa-ke lolu sizo silunanzelele kakhulu sibili ukuthi unikeza umuntu okungamapeninyana okuthize kahle kahle kakusikho size ngoba nxa sephelele lawo mapeni umuntu usuka ayephi.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Lihlabela ke kamnandi lapho lisigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus wona obulale abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo. Iba ibandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni. Ibandla leZANU-PF lona lisola osomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungame.